So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 8 kuNtulikazi 2019. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ihlangane lomongameli Cyril Ramaphosa wakule South Africa bese Niger emhlanganweni we-OAU bakhulumisana ngokunceda eleZimbabwe ngamandla kagetsi. Kambe ukukhuphulwa kuluhlu lwamazwe alezisebenzi ezileholo elithe xaxa kwenziwe eleZimbabwe ngelibhanga le-World Bank kuzaphathisani ilizwe leZimbabwe.
Ungizazi sebesibisi bekhuluma besithi bona abantu eZimbabwe sokuthiwa khona sokuhambelana lelokhu lezithembiso ezikamnangagwa.
Lamhlanje sisungula inhlelo zeviki yonke lapho esizaxoxa lengcwethi kwezombusazwe. Sizibuza ukuthi kwenziweni ukuthi kuhlengwe umnotho welizwe.
Asivumeni siza seZimbabwe ukuthi hayi lapha esikhona ekhethi esikhona kathesi. Umkhokheli wethu okhona ngobani nguye uMnangagwa omphikisayo ngobani nguye uChamisa. Singaqedi isikhathi silokho sithi asibuyeleni enqindini siyekula ngoba kusincedile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ehlangane lomongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa bese Niger bakhulumisana ngokunceda ilizwe leZimbabwe ngamandla kagetsi. Ababili laba bahlangane ngasese komhlangano womanyano we-African Union owenzelwa elizweni leNiger edolobheni leNiamey. Phansi kwesivumelwano sababili laba, iphephandaba leHerald lithi umphathintambo wezamandla kagetsi oweZimbabwe uza kuya kwele South Africa lapho okuzalotshelwana khona phansi isivumelwano sokuphathisa eleZimbabwe ngamandla kagetsi asehlala isilela elizweni kulandela ukwehla kwamanzi edamu leKariba. Kodwa ele South Africa lalo lihlala licitshela izizalwane zalo amandla kagetsi ngoba lawo ayasilela kulelo lizwe. Kambe okwenziwa libhanga lomhlaba ele World Bank ukukhuphula eleZimbabwe kuluhlu lamazwe alezisebenzi ezithola iholo eliphansi. I-lower income ngesiNgisi lasiwa kuluhlu lamazwe alezisebenzi ezithola iholo elikhuphuke kancane i-upper middle income ngesilungu kuzaphathisani eleZimbabwe. Ngeviki edluleyo leli bhanga lifake leZimbabwe kuzinga linye lamazwe athi Senegal, Angola, Ghana, lele Comoros abikwa eselomnotho othe xaxa. Leli bhanga likhangela impawu ezimbalwa ezikhomba ukuthuthuka komnotho elizwe, isilinganiso sokugugudeka komnotho inflation, inani labantu elizweni lokunye okunjalo. Kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya utshele iStudio 7 ukuthi lokhu akungeke kwaba liqiniso ngoba umnotho welizwe uqhubeka usiya nganxele.
Lokhu singathi engxenye ekuwumana kwabantu abadala, phela abantu abadala abakhethiswa. Ngingazi ukuthi nxa besithi wona ama-income, inzuzo abantu singathi sikhwelele. Ungizazi sebesibisi bekhuluma besithi bona abantu eZimbabwe sokuthiwa khona sokuhambelana lelokhu lezithembiso ezikamnangagwa. Ukuthi vele into yakhona iyabe ingamanga. Angiboni ukuthi iklasi abayitsho ukuthi ikhwelele yiphi ngoba abantu abaningi kathesi sebengabayanga. There are more poor people kathesi abakhona kulalaba ababekhona ku-Rhodesia. So akula middle income phela eZimbabwe. So angazi ukuthi inombolo zakhona bazithethe ngaphi.
Kodwa njengenhlanganiso engani ithembekile. Ubona ungani kuyini okungakwenzakala lapha? Babe bephiwa inombolo ezingayisizo yini kumbe kukhona okunye?
Hayi, iWorldbank asingeke sithi inhlanganiso ethembekileyo ngoba nxa bekhipha izinombolo bekhuluma izinto kuhambelana lokuthi inzuzo abayifunayo elizweni lakhona kwini. Njengathi sanje vele sile sikweletu esiningi kuWorldbank. So bengazi bakhulube kuhle ngeZimbabwe kutho ukuthi even i-priority yokubhadala izikweletu yeZimbabwe government iyatshintshe. Abantu laba abasebenza eZimbabwe baphatha kuhle. So ukuthi sithi inhlanganiso elungileyo asingesitsho njalo, bona bakhuluma nje into abafuna ukuthi bayikhulume ezama ukuchaza ilizwe lakhona ukwenzela ukuthi izikwele zabo zibhadalwe.
Kodwa yona le imbiko ayisoze iphe na ithemba kulabo abazosungula amabhizimusi, i-investor confidence ngesilungu.
Yabona ukuqala vele ngathi sisaqala kakhulu sakuqala sakhuluma ngakho khonokho ukuthi wona la ama ratings akhona abo-World Bank, abo-Standard and Poor's, S&P ayanceda ukunikeza ithemba kulala abafuna ukuzongenisa izimali zabo. Kodwa phenxa loba ibhenki enkulu ingazikhulume bala abantu abasuka bengena bekhangelisisa ukuthi ukubanjwa kwempahla, property rights, rule of law, you know, ama-state rights, bayathumisa abantu babo. Kunganceda ye ukuthi kubeleke singathi ngesikhiwa i-risk sector ibe ngathi ilutshwana. Kodwa abanikazi bemali bababuyayo bezozikhangelela bodwa. Okwakhathesi mfowethu, nxa ungena eZimbabwe akula magetsi, akule ama-queues epetrol, akuncedi lutho.
Lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Bekulomhlangano omkhulu obuhlaziya indaba eziphathelane lelungelo labantwana owenzelwe eUganda ngeviki edluleyo, kodwa uhulumende weZimbabwe kayanga emhlanganweni lo. Umnumzana Masimba Kutshera, ilunga leWorld Council of Churches, ubekhona lapho emhlanganweni wakhona esixoxelaye ukuze sizwe obekwenzakala emhlanganweni lo.
Kathesi uhulumende kekho, mina ngibuye lapha ngimelele iWorld Council of Churches. Kulabanye abakuhulumende ezinye inkulumende ezinjengeyabo Burkina Faso abakhona kathesi, kodwa angibonanga ukuthi eZimbabwe uhulumende ube nqosiwe kumhlangano lo.
Manje libona ungani impumela yomhlangano le izemukelwa nangu uhulumende?
Angiboni kuludubo ukuthi uhulumende amukele impumela le, ngoba indaba le ukuthi siqede ukuhlukuluzwa wabantwana injongo uhulumende ake atho ngaphambilini ukuthi ulayo injongo ukuthi aqede ukuhlukuluzwa kwabantwana. So ngibona njengani impumela ezinjengalezi. Singahlala phansi sibili lo hulumende asitshele ukuthi laye ubona njani, njalo ufuna ukuthi akuhambise njani ukuze injongo yethu ukuthi siqede uhlukuluzwa kwangkhona yenzakale.
Lona udaba lolo lihamba ngalo lubhahe kanganani eZimbabwe?
Lubhahile kakhulu nxa ungakhangela ukuthi lakhathesi ula bantwana abayendaba sasebancane. Kule ndaba leziyana ezechild labor, kule ndaba ezokuchaywa kwabantwana esikolweni. So lubhahile udaba lolu kakhulu. Abantwana bayahlukuluzwa emzini lapha abahlala khona, lasechurch lapha abaya khona. So bona njengani ludubo sibile okumele uhulumende angenele abe lo hlelo olokuthi lungaqedwa njani.
Lo ke umnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula ezomnotho elizwe njalo elilunga leWorld Council of Churches, ubexoxa icingweni leStudio 7 eseUganda. Okwamanje ke sikhangele inhloko zendaba eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Siqale ke ngephephandaba le Herald lona elithi unkosikazi Auxillia Mnangagwa usekhethwe ukuba ngumsekeli kamgcini isihlalo wamakhosikazi awe Organization of African Union First Lady for Development emhlanganweni we African Union oyenzelwa kweleli nje sikhuluma nje. Iphepha ndaba le Herald liyaphinda njalo lithi umsekeli kamongameli onguye osephethe isikhundla sikamongameli umnumzana Kembo Mohadi usetshele osomabhizimusi abakhweza intengo yempahla yezitolo zabo mahlayana ukuthi baso. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya lilalele okuvela kini balaleli bethu elisithumele khona nge-WhatsApp.
Hey linjani umsakazane Studio 7 banjani abantu? Yeah, Cloud Mhlanga ngokulawayo. Ha, kunzima lapha. Etropeni ya siyabuya kumnyama amagetsi yahamba isikhathi eside amabhizinisi abuyela emuva khonokho kuncane siphila ngakho kuhle kubuyela emuva vele manzi lawa eyi ya kunzima sibili bakithi asazi ukuthi ukuhlupheka kwabantwana bezimbabwe kuzaphela nini kunzima kakhulu. Yebo, ngiyabonga.
Ntanda nonke abantu bakithi, ngibonga kakhulu.
Mina igama lami ngithanda ukuthi ngithi ngumkhuthe, ngihlala eGadadi Village endaweni yaseNtaba Sinduna, kodwa kwamanje ngikhuluma ngisendaweni yeLupane kosivalo. Ngithanda ukuthi ngithi esibhekane lakho empilweni zethu phakathi kwesizwe, indlala. Lonyaka izulu kalinanga, asilakudla emasimini. Njalo uhlupho olukhona elizweni kuselakala kwemali, imali kayikho, kayitholakali. Lanxa ungazuthola yona le imali encinyane elingeneyo, uhlupho olusuka lube khona ukuqonga kwentengo. Intengo ikhwelo kwamagama, asisayenelisi ukuphila, asisayenelisi ukulapha izihlobo zethu ezibhedlela, kakula mithi, kakula lutho nje, konke nje esikhangelele ukuthi kungasiphathisa phakathi kokuphila. Impilo inzima kakhulu ukuthi kasisakwazi ukuthi senze njani. Sise sikhumbule isikhathi sika baba uRobert Mugabe uthi $10 yakhe ebondini othi thenga sibili into ezingani zingcinywanyana ukuthi liphile labantwana. Kodwa i new dispensation le ekhona eka baba uMnangagwa iyasimangalisa ngoba ingiyendlala isibisela isikhathini sokulamba isibisela isikhathini semva. Sise sikhumbule ukuthi ngawo baba uRobert Mugabe angathatha isihlalo sakhe abamdlala kusona ikhu aqhubekele phambili mhlawumbe ngenxa kungaba ngcono. So siyacela bakithi ukuthi nga ubaba uMnangagwa uyasizwela usizi ehle esihlalweni njengoba nevele ngazange akalunukele olukhetho olungazange lube ngolwakhe. Asixolele njengabantwana beZimbabwe siphucuke siye phambili bakithi iZANU-PF sisibulele okweminyaka eminingi singalampilo enhle sidutshwa iZANU-PF bakithi siyalamba asilamsebenzi abantu bahluphekile abantwana kasenelisi ukubafundisa senelisi khona ukuthenga amabhuku. Siyacela ukuthi baba Mnangagwa ngawe uyasixolela nje usizwele usizi uyahlala phansi lomfazi wakho nje lovice wakho uthi wenga loKembo Mohadi ogulayo lisiphumuze ke siphumule bakithi iZANU-PF sacha.
Hello, Studio 7, linjani? Hayi, thina ngapha siyaphila, inqobane silobela nga. Hayi, siyaphila ngapha, indlala ilanga yachisa izula linanga ngapha. So indlala engapha silobela inkulu kakhulu.
Kati tongondi budzani mwibani we Studio 7. Kuti kati babo bani no imka, uMnangagwa wenu. Kuba kuti wakaiti tama hudo dzakati gwila kango kuti yawo buta. Wonu neMnangagwa unochinya kwazvo tongombudzani mari dzedzi dzatakanogwa kuZambia kwechibuya teya tubulawa mahara nanasi tadzatadzipedze pela nyane lokutifa isitwachi kwegula tichabona kumeho nezamo tinyima moti mari dzedzi moja mukati patafa kati tongotikolisani vo mari dzedzi dzedzi keni mukonwa mutibudze kuti mukonwa moti pani mokwa moti kwala manyepa koka munyepa marido buda marido buda takanda eliya gole kuharare kwenu Chicago, the Galat, Blue Fila, Guarari, Tama Mufeta, Mubara to Tachimo Fotela, Munyala, Sununia, Nanasinanas, Locumuniana, Mamuniana, Machu, and Atio Sanu, singers, remember when Waka Gula Bompi, Motitin Tetchi, Nigga, Moka Mutitama Maku, Danunga Day Munch, Akoka Munamuaka, Pavalum, Musjali, Shotamani Levisha. Togo kula ni mari hiyo uke ni motipani mutipe mani. Au. So za tika pela nyaku sinansha taka wana avu taka kula kako shungabu. Nasi ngumoti kanezi mota, 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 mota na chukura machina. Gumnanga kwa mota na zino over, zino tura. Inonda 30 minutes kuka washuka kwa haya kuhorisha mawetela. Nima simba yetu. Ae, tongo tamani mari yetu ipote balumi. All right, Mumbu just feel you
Take a camera. Akusikuthi siyathanda masingazwanga ngempilo yabo sizwa sinosizi kakhulu mawuzele yahela impilo kuthi manje sisi betha kuna magesi indlala kodwa zona iziphatha amandla zethu azizihluphi azisikhatazi sisidla phansi njengenyona ke kumuntu osiholelayo ukuthi sizodla sisuthe hayi sithole nzima abantu bakithi. Ngoba nje inhliziyo zethu zibuhlungu kodwa ngelinye ilanga sizoxola kodwa kudala ngoba liyazibona vele azinandaba nathi siyaziphandela apha abafowethu bashonele egangeni suka kuzosa ubuhlungu bantu bakithi ngoba bebalekela yona le nto esekhaya into sisixoshela izulu kodwa ukwezwe bejiko chuma labogawule bethi hayi kuright uzibuza ukuthi umuntu onjalo okhuluma lowo mqondo lowo akazalanga na.
Ye, bayakhuluma abalaleli beStudio 7 lawo ngamazwi ke abalaleli bethu abasithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Lingasithumela lani ngapha sisifake siwafake ke amazwi enu emoyeni. Siyabonga. Kube lokujabula izolo ngapha kwelemelika kulandela ukuthatha inkezo yeFIFA Women's World Cup emdlalweni ebisenzelwa kweleFrance. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika uMdingilizwe Mguni sambuza ngalolu daba.
Ukuthiwa kwethu elapho mama lisibile ngoba hani sengama champions lawo isikhathi yakhona. So ukhali ngane labo mama liqinile but hayi kembu labo baba hayi lelingane aliqinanga ukuzwayo and like sengilizwe lile mali. Into engiyibonayo ukuthi yona imali yakhona ku-sports bayifake kakhulu kulawo ngaba ama-sports njengabe-baseball le-American football aba-investi kakhulu.
Kungagcina kusiba liqembu eliqinileyo yini ngokuya kwesikhathi elenguqu elabo baba lalona leli elinqobileyo?
Hayi labo mama ukugcina vele njengoba ngijile ukuthi ngama-defending champions so it's not liqembu eliqinileyo but labo baba i-opportunity obviously khona ngoba unganansekekshisa kabi iqembu lakhona with i-immigrant population ekhona lapha ngabantu bona abangama-immigrant abasebethole abavele besuka emazweni wona lawo okuthandwa khona ibhola.
Lo-ke nguDingilizwe Mguni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika. Asinamali namhlanje ke sisungula inhlelo zeviki yonke lapho sizaba sixoxa ke lengcwethi ezicubungula ezombusazwe sizibuza ukuthi kanti vele kuthiweni ukuze ilizwe libe lenqubela phambili. Ye esisungula ngaye uhlelo ngumnumzana Bekthemba Mhlanga.
Into khona kakhulu lapha mfowethu ngokubona kwami ngibona ngani into yokuqala okumele kwenzakale ukubana izizalwane zeZimbabwe zivume ukubana hayi sesidubeke kakhulu ngoba kudubeka okweminyaka edlula amathumi amabili asosikhathi esifitshane leso sokudubeka. Ye kukhona ukuxabana okungakubekwe khona but ngibona ingani kathesi sesidlalo ithuba lokubana singani siqalise ukutsha siye phambili. Yikho mina ngibona ingani okokuqala asivumeni siza seZimbabwe ukuthi hayi lapha esikhona ayikho esikhona kathesi. Umkhokheli wethu okhona ngobani nguye uMnangagwa omphikisayo ngobani nguye uChamisa. Singaqedi isikhathi silokho esithi asibuyeleni enqindini siye kula ngoba kusincedi lutho lokho. Kathesi yonke imizamo ekhona ezama ukufaka nguhulumende ukubana ilizwe liye phambili ayingeke ihlume ngoba isikhathi sangikhona sokuhluma sibikhona. Kuzathi laba o-Chief Chovela abafuna ukutshotshozela bemengaphandle labo bathola njani isikhala sokubana betshovele bengaphandle. Yikho mina uqale ngibona ukuthi asivume nini ukuthi lapho esesikhona ayikho esikhona then sizaqalisa ukuthi sibone phambili sizakwenza kanjani.
Ubona ungani kungenziwa njani ukuthi abantu bagcine bevumelane ukuthi hayi yikho lapho esikhona?
Okokuqala kathese uyabona mfowethu ukuthi kumele sikuvume kathe sokuqala ukuthi singaze sithi indaba yokuthi wahamba njani kukhetho seludlulayo siyaphila la. Yikho kumele sikuqale sikuvume khona ukuthi hayi sokwaphila lo. Kodwa singabe silokhe laba abanye abamalanga abamabandla aphikisayo besithi hayi akuphilanga ye thina siloku khona nokuthuza kutsho ukuthi akulo okunye okungenzeka. Ngike ngabona nje kula malanga abavula okungani sokuqala singani sokulokukhuluma labo phakathi kwamabandla aphikisayo ukuthi hayi bantu asivumeni thi okukhetho sokwaphela. Siqaliseni ukubana nxa kukuthi uhulumende siyamhlala ibhobho njengolokho okuthiwa ngabafana bezigridi simkhangele sinjani suza izinto ozenzayo esenjani esembusweni ayikho nisinto lokho esikhangelwa okwangemuva lokho sokwedlula.
Labo abaphikisayo abathi bona kumele umongameli azehlise angabi nguye umlamulankunzi njalo angabi nguye okhokhela inkulumo ezingenziwa kungenziwa njani khona
lokho kungasoze kwenzeka lokho ukuthi low army ethi hayi mina ngisoze ngikhulume ngikhokhele into enjani idale lokubana sihlalisana njani lokho atingeni ngangcono sikukhothe sibili ngoba okukhona athe semkhothweni ukuthi la madoda abusayo azazi yena emthethweni ukuthi hayi yibo abantu abanjani abakhethwayo ababhekwe ngumthetho ukubana yibo abantu abayintshana okufuna kwenzakala athe sikuthi abanye laba bengabe bedliwe belokukhonana kwabo bethi hayi madoda laphana sibone ngani sayidla kodwa bhoti ngani ingani labahambele kodwa sikubonile lokhu right esesihamba ngakho kathesi ukuthi asilungiseni ezomkhonomo silungiseni ezenhlalakahle kwethu yabantu yenzani ke imithethweni siyibone ukuthi isebenza njani asisoze siyikhube kumbe sizame ukuyiwisa kodwa lapho eliphambanisa khona sizalitshela hayi khona lokhu ukuthi liphakathi kwendaba yangikhona omunye ubhizi ucela abantu ngalo ukuthi kungenele kwabantu bechanya ngamaregeni angiboni mina ukuthi kungasinceda njani. Okungapha kulaba ababusayo ukuthi bona nxa kodwa bethi hayi bengabi ngomahlangandlela bengathi hayi thina sifuna ukukhuluma labantu bevume labo ukuthi hayi siyalizwa lokho okutshoyo le mboni yena elifuna ukuyifaka phambili ukubana singalungisisa njani ilizwe siyalalela. Labo bengaphonga ukuthi siyalalela ukukhuluma nxa kuyukuthi kulesikhathi abaphambanise khona la bephakamisenza bethi hayi madoda lamaninikazi sizwile laphana siphambanisile lokhu sake sikumise asizameni lokho kunjani elikufaka phambili kubana kungasebenza ngoba kathesi bonke abantu basadalala besiyala abanye bethi hayi thina lokho sikwenzayo yikho kuphela okuqondileyo labana abanye labo basadalala besiyala ukuthi lokho likwenzayo awusoze kuye lutho ngoba thina siyakudonsa kuphela.
Wona umkhonomi ungavuselelwa njani kule ngxabangxozayo nale?
Kathesi into khona ukubana ungathi uyakhangela ukukavele umkhonomi weZimbabwe wena ngowawo kuyini okwawubambile uqinile sibili kusukela kudala kudala uzathi uyakhangela ukubana kakhulu ezezilimo kumbe ezokufuya yizo ekade zibambe ilizwe wakho yikho kumele kuqale kulungisiswe khonokho ukubana kunjani okokulima lokwezifuyo kulungisiswe kakhulu. Siyabe sesiyilizwe elinjani elithenga amatamatisi kwamanye amazwe? Siyabe sesiyilizwe elinjani elithenga ama-onyeni kwamanye amazwe? Ngoba lokho kwenza ukubana sithathe imali elesisindo imali njengama-US dollars siyathenga amatamatisi imali yasayithatha ukubana siyisebenzise into elomhlonzi enjengokubana sithenge imithi siqhathe la kodokotela sithenge lemtshina ezisebenzisa ezibhedlela ngoba sibhizi sisebenzisa imali enjani sithenga izinto okubana liba siyazisebenzisa thina ngokwethu. Okwesibili kubana silungise ukuqatha olunye uhlangothi olunye uyabona imikhono emazimbabwe ukumise ezinyawo ezintathu sengengalo ubalo lokuqala lolo lwezilimo lani lolokulima. Olwesibili bekulunyawo lwani lama-industry. Ama-industry lawa kumele sinjani avuselele and ukuvuselelwa kwawo ufuna ukubana bethole imali enjani yokuthenga imitshina bethole imali ama-raw materials abasebenzayo.
Alo-ke ngumnumzana Bekthemba Mhlanga, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, besixoxa laye kuhlelo lwethu lwakuqala lapho esihlaziya khona ezombusazwe sibuza ingcwethi kwezombusazwe ukuthi kanti vele kwenziweni ukuze kube lenqubela phambili elizweni. Kusasa-ke siyaqhubeka ngohlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Dinizulu Macaphulana, enye njalo ingcwethi ezasipha-ke ingqondo ezikhaliphileyo. Lwalamhlanje iremix ka Vanolila. Yes, siyahlukana ke kathesi Zulukandaba, sizadibana njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa ke lingakhohlwa olunye uhlelo lwethu ke olwantambama ngo 7:30. Igama lami ngu Chris Gane.